lokho kuphume embuthanweni wokunanza leli langa labaselukazi owenzelwe eHarare lamhlanje oqoqwe ngumanyano owe-Circle of Comfort owabunjwa ngenhloso yokuthi babekwazi ukuthembela komunye lomunye wabo njalo basizane ezinkingeni ababhekane lazo. Omunye wabafelokazi unkosikazi Lucia Chuma wasewanje eVukuzenzele Village phansi kwenduna uMvutha upha umbono wakhe.
Ngathiwa ngubaba ngo-2006 so ngasala labantwana abangu-6. Ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani. Bakathesi abanye abafundanga bacina ku-grade 7. Ukubakhulisa kwabo ngabakhulisa nzima. Lokudla babengakutholi, abatholi ukudla ngezigqoko, azikho impahla zokudla. Lokufunda abafundanga, abanye bacine ku-grade 7.
Uthi ufisa ngaye bayasizwa abafelokazi abanjengaye unkosikazi Chuma.
Kathesi sendo kungabazukulu wokuzintandane okuncane engiswele ukuthi ngiza kwenza njani loba kugula. Lokudla ngiyakula kudla, loba kugula ngiyaswela le mali yokukusesibhedlela. So ngithwele nzima ngoba ngumuntu ongumama, angilakho engingazincedisa ngakho.
Ukhansela Given Moyo wekhathetshethe ward eWange West esigabeni seMathebeleleni North ulandisa ngokunye ahlangana lakho ehlangothini lwabafelokazi ekusebenzeni kwakhe lo mphakathi.
Abafelokazi uyathiwa ngumkakhe fungela lapho angabamba khona kwezomnotho engasebenzi. Atshiyelwa abatwana endlaleni, atshiyelwa abatwana kungela mali yokuthi bahambe esikolo, atshiyelwa abatwana kungela okokuthi bagqokani, atshiyelwa abatwana okokuthi ezempilakahle njengoba zihlupha kangaka. Umuntu engagula ufaniswa kuma-hospital yarefewa, kuma-hospital abanye bahamba eZambia.
Uthi bayaludinga usizo abafelokazi elizweni uMoyo njengoba bebhekane lobunzima obuphindiweyo.
Uyabe setshiyelwa abatwana abangako ehluleke ukuthi abaphakamise ngenxa yakhona lokho ukuthi umuntu lo wevele engelakho alapha abambe khona. Abesesala ehlubeka labatwana okwempilo yabo yonke. Abatwana bagcine bengafundanga ngendlela ade kufanele bafunde ngayo. Abatwana bagcine bengabatwana ukuthi lokhana okwenzakalayo abatwana labana bazaqhubeka benjalo bedubeka.
Umphathi ntambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi bukhulu ubunzima obubhekane labesifazane, ngakho kuqakathekile ukubathuthukisa lokubatholisa amathuba azobenza benelise ukuziphilisa.
Babe yingxenye ye-politics ye-development yeZimbabwe, laku-business yeZimbabwe. Lokho kuqakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kuma-families lakuma-communities ethu.
Usuku lwabafelokazi oluthakazelelwa minyaka yonke mhlaka-23 Nhlangula, olwasungulwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations, luqondiswe ekumelaneni lobumpofu lokungavikeleki okubhekane lezigidi lezigidi zabafelokazi. Lonyaka ilanga ele-International Widows Day 2023 linanzwa phansi kwendikimba ethi Innovation and Technology for Gender Equality. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.